Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 17 ngcobakazi 2021 umphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba. Ukuze uzivikele ku-COVID-19 njalo lelizwe lenelise ukumelana nalo mkhuhlane.
Ukhetho luhambe kahle njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota lokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi kona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumende.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kwenhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezombusazwe ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekutshoneni kosuku lwayizolo, inani labantu abatholakale beli-COVID-19 liqansile kulelakuthani. Abantu abangaphezu kwamakhulu amane 444 kwabahlolwe izolo batholakale beligciwane leli, labulala abaphose bafike amashumi amathathu 29. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukukhathazeka ngenombolo zikahulumende azikhupha nsuku zonke zenani labantu abahlolwa betholakala bele-COVID-19 ababulawa yileli gcikwane labahlatshwa ijekiseni ele-COVID-19 vaccine esithi lezi nombolo azisisiseki. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabathi lezi nombolo akazizwisisi.
Sinanzela ukuthi amakhesi bulawa i-COVID-19 aqedakali inombolo zawo esingama-statistics ngesande bekuyi-235, izolo sizothiwa bekuyi-444. So ke kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane lokhu kumemetheka kusiya phambili. So siyacela izakhamizi ukuthi sihloniphe ngoba sikutshelwa sigqoke ama-social distancing, sigeze izandla, sanitize, ngoba bakhona abantu abathi hhayi kuthiwa inombolo sezisehla ngokunjalo abantu sebefuna ukuphila ngentando yabo. Asekunanzela ukuthi umkhuhlane awuqedakali, umkhuhlane omutsha odinga ukuthi abantu bawuzise ukuthi la madokotela basawudinga ukuthi bawubambe kanjani.
Umnumzana Ndumiso Khuphe ongumongi uthi abantu lokhu beyekethisa ukulandela izixwayiso zokwehlisa umkhuhlane we-COVID-19 okungaba yikho osokubangela ukukhuphuka kwaleli nani kwezinye insuku.
Uhlupho olukhona ngamanani lawa khona kulezi nsuku yikuthi uzathola ukuthi ulabanye abantu babengalandelelekanga lekho esikuthi i-contact tracing. Abantu baqhubeka belokhu bethelelana, then kuzakuba lelanga lapho abantu asebethusha khona bevele sebegula esibhedlela. Yikho okwenza amanani lawa ande. Lakho okunye singakukhangela yikhona ukuthi abantu bahamba ezindaweni ezinjengezimfeni. Nxa bengafika khona ezimfeni lanxa amanani besehla, bona abantu bengabuthana, kugcina sokungani kumemethekile. Yikho abantu amanani akhona engani ahlalisekanga. Kwesinye isikhathi kwehle, kwesinye isikhathi kwande. Okunye kwenziwa ukuthi ngiyaqeda insuku mhlawumbe abantu bengatestanga ezigabeni ezithize. Mhlawumbe ezathestayo yikho lapho uzakhanya khona kulamanani amaningi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, ukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ma ngikhangele inani labantu abaqhubeka bethola umkhuhlane we-COVID-19 uyehla, kwesinye isikhathi ukhuphuke, singakhangela inani lakhona alimi ndawonye kumbe lehle kokuphela, okutshengisela kubana umkhuhlane lo lokhe ukhona. ngiyakhuthaza ukubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabempila kahle ukuze siphephe kulomkhuhlane siqhubeke njalo kunye ngokukhuthaza ukuthi asihambe siyohlaba ijekiseni elokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane sonke singahlaba kuzakwehla ukuthi sibe siqhubeka ubulokhu siba khona lomkhuhlane
unkosikazi Nikiwe Mabhena isakhamuzi sakobulawayo uthi balesimanga ukuthi inani labantu ababanjwa umkhuhlane seliqansa kangaka.
Abantu abaningi sebezimisela ukuthi bahlabe njalo lokho besiyahlaba. Silokudana ukuthi umkhuhlane lo awehli lokho ubamba abantu njalo ubulala abantu. Abazempila kahle bahlezi besikhuthaza ukuthi siyehlaba njalo silandele izixwayiso. Kodwa ngelokudana ngabantu abaningi ngani ba-relax mhlawumbe yikho okudala ukuthi lokho ubamba abantu abaningi. Abantu ngabe bayalandela izixwayiso lezi. Kulwisane lomkhuhlane lo
uDokotela Edwin Sibanda umqondisi wezempila kahle kuKhansili yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba okwenza amanombolo awempela viki akhanye ephansi izikhathi eziningi ukuthi balutshwane abantu abahlolwayo ngempela viki kuphetha usuku lwayizolo ugatsha lwezempila kahle lethule umbiko wokuba inani labantu asebehlabe ejekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 bebephezu kwezigidi ezimbili i-2,091,550 kuthi asebehlabe ngokugcweleyo elizweni lonke bayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye i-1,254,206 Uhulumende uhlezi esithi ufisa ukuthi kuseyaphela umnyaka abe esehlabe abantu abangaba yizigidi ezilichumi i-10 million ukuze kufinyelelwe isibanga sokuvikela ilizwe lonke kulolu bhubhane abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Bathi lokhu yikwephula amalungelo abantu. Umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uthi lokhu kuphazamisa impilo zabasakhulayo elizweni. Udube utshele uMichael wewe Studio 7 ukubana kulokuthi uhulumende yavimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezijiyeneyo zempilo kumele athuthukise imikhankaso yakhe yokufundisa uzulu ngejekiseni le-COVID-19 vaccine ukuze abantu baqale ukulamukela ngcono.
I-lockdown yona vele isethuse kakhulu besingakhangelelanga besizithi khona mhlawumbe uzoiza samofa ama-regulations abantwana besikolo bekwazi ukuthi bebuyele esikolweni. Sasikhuluma last week we're talking about abantwana abancane abazithwalayo kanti kulama-issues abantwana abancane ababethele nzima ngenxa ye-abuse abahlangana nayo. Ngenxa yokuthi most of them sebesekhaya abanye ngabazithele ukwazi ukuthi khona ngabe babuyele esikolo. So i-lockdown is making things worse. Sinesifiso sokuthi ngabe izinto can get back to normal and the advice engayinika abantu ngixwayisa ukuthi khona mhlawumbe sizame ukuthi sivaccinate ngoba yinto manje engasenza ukuthi khona sigcine sikwanisile ukuthi sibuyele esimeni esiright. But we can still not force abantu ukuthi khona kube mandatory vaccination ngoba into ebalulekileyo ukuthi silethe i-information ifike bebe nolwazi lokuthi mabe vaccinate bavaccinate ngayiphi vaccine and yonke i-information beyithole. So i-information yebalulekileyo so khona abantu bangasoze bebe reluctant because most of i-information abayitholayo ama-conspiracy theories ayenza ukuthi beyesazi becabanga ukuthi i-vaccine leyo akusinto engabasilisa but engabayenza ukuthi batshone. So yikho okuthiwa kube nzima ukuthi khona now the government is fighting against fake news le-pandemic then kuba nzima kakhulu. So into ebalulekileyo ukuthi khona abantu bethole i-information e-right. So i-government needs to avail information for abantu abasemakhaya ukuthi kube easy ukufighter i-COVID-19.
Bakhona abantu asebelahlekelwe ngumsebenzi, abanye abasavunyelwa ukuyosonta e-church ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli Jackson. Ukubona njani lokho?
I think into engekomthethweni because into ebalulekileyo kwese ngisho ukuthi khona ama-authorities kumele ahambise information ifike ebantwini ngoba kule sizathu sokuthi abantu beqale ukwesaba ukuthi ngisekuthi i-information esiyitholayo eningi yile engaqondanga. Into ebalulekileyo yikuthi khona behambise information ebantwini abantu bekwazi ukuthatha ama-decision from an informed perspective ngoba umuntu uma esexhotshwe emsebenzini ngathi akafuni ukuhlatshwa kusuka sokuyiku-abhuza amalungelo abantu. So into ebalulekileyo yikuthi khona i-government i-responde positive ngokuthi khona i-make sure ukuthi khona they explain to abantu ukuthi khona ama-vaccine la ama-consequences akhona iwathi lawathi ukuze wonke umuntu oyethatha i-decision ebekwazi ukuthi khona i-decision leyo uyithatha ngoba esazi ukuthi khona ulwazi alutholele uqondi.
Sike saxoxa lengcwethi kwezemithetho yena ubesithi ukuxotshwa kwabantu ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni lokhu kusemthethweni uphinde wathi wonke umuntu ulelungelo lokuphila ngesingeze bathi i-right to life. Ubesithi ukuxotshwa kwabangafuni ukuthatha leli jekiseni kusemthethweni ngoba baye bevikela impilo zezisebenzi zabo. Ukubona njani lokho?
I think it's something which we need to interrogate as sonke as a collective because ma kungabe kunjalo wonke umuntu usezahlaba ngenxa yokuthi khona akana choice and we can't be taking such a very important decision out of desperation. Into ekhona ukuthi everyone has to know ama effects ukuthi khona mangahlatshwa ijekiseni le kwenzakalani. The only way ukuthi khona bonke abantu bethi ma bengabe behlaba ijekiseni bebekwazi ukuthi bayihlabela nokuthi khona information ibe khona. Ma ukuthi khona kuqondiswe ukwazi ukuthi khona akunanto embi engavelela abantu ma behlaba ijekiseni. I don't think kunzima ukuthi khona kufinyelela sebantwini abathe. So the reluctance ukuthi khona abantu besabe ukuhlaba ijekiseni le because the right people are not reaching out to them. So kusuka kube nzima khona ukuthi khona basebenzisa ukuthi khona yini le ukuthi khona bangasile. Abanye they even think ukuthi khona the leaders are not even taking that vaccine. So kuba nzima ukuthi khona bona benjani bethathe vaccine. So into lezizo ezivalulekile ukuthi khona at least address the causes of ukuthi abantu bangafuni ukuthatha ivaccine before even think of suspending them ukuthi bangasabuya emsebenzini. Siyabe si-addressa the something which is not the real issue la. Into ebalulekileyo to understand ukuthi why abantu bangafuni ukuthatha ivaccine.
Decent Dube ngosakhulayo wenhlanganiso yeMathobo Youth Development Initiative. Limuzwe lapho ixoxa lo Mike Hobe weStudio 7 eseMathobo. Siloke sikudaba lunye intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uxoxele ezakabizi zakobulawayo ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine. Asizweni ixoxa lo Tawanda Kaseke isakamuzi sakobulawayo.
Mina ngitawanda kaseke. Tawanda kaseke, nyakubona lapha ke uya potapota kwenzakalani, wenzani impilweni?
Hayi, mina ngisomagetsi, ngenza ngamagetsi. Ngiyisula technician.
Umkhuhlane lo corona ke uzwani ngawo?
Umkhuhlane lo ubhambile lokhu esisenza ama-lockdown, mask up, sizivikela.
Kodwa usebenza njani nxa kunje?
Hayi, ukusebenza kuyasebenzeka. As long wena uzivikele kuphela. Uqatheleke uzivikele.
Siwahlatshwa yini wena?
Hayi, kwamanje angahlatshwa.
Ukhalo uzahlatshwa nini? Kumbe yesabo ngilo wasozihlatshwe lawa.
Hayi, ngizahlatshwa.
Awesabi kodwa?
Hayi.
Awesabi. Abahlatshwe bathini bona?
Hayi, abahlatshwe bathi khona nje uright.
Shuko wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
Sofa angamboni.
Akwamboni?
Hayi, angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngikuzwa kuphela.
Akwamboni ogula ngawo umuntu njani?
Hayi, angamboni.
Awuzwa ukuthi bathi bakhala umuntu uye bengasephelwa umoya azakuzwa?
Ya ama symptoms akona challenge ngawo kwalana ukwehlela ukufuka
uthini ebantwini ngoba advise abantu njengomuntu osebenzayo
advise ngabanikana abantu ukuthi bezivikele because umkhuhlane simbi affecta kakhulu uyamosha kakhulu.
Utawanda Kaseke ngosakhulayo oyisakhamuzi sakobulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Ezra Jesus Banda ikhona ngale ngakubulawayo. UEzra uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Bongani Dube laye oyisakhamizisa ubulawayo.
Bongani.
Bongani, mhlana lawo Bongani bani?
Bongani Dube.
Bongani, lapha ngibona ke uphuma lapha eklinika uvela ngapha.
Sivela hlatshwa.
Sohlatshiwe la?
Sohlatshiwe.
Usixoxele ngokuthi wena kuyini okwenza ukuthi uzohlatshwa. Siyabona usesengumuntu omutsha, akujala ngibona abatsha kakhulu bezohlatshwa.
Ngibona oqakathekile ukuthi odinga izohlatshwa kwenzela ukuthi ngikwanise ukuzivikela emkhuhlaneni wona lowo osudumbile.
Uzibuyele wedwa kula muntu othi buye.
Ha ngizibuyele ngiyini.
Ekufikeni wakho ufike isikhathi bani la? Sizothi imizila le imide njengoba siyibona imide kangaka.
Ha ngifike ngabo. Laba ngifike ngabo 10.
So uthatha ama-hours uleli. So
10 to 2 hours.
So bathe bekufika wafika ufike wenzani ukutshela abanye ukuthi bangayesaba basemagaba? Ufike wenzeni la?
Ah lapha ikufika ulayena nje kuphela then bangalayena bese bezokuhlaba.
So, after one month. So, what are we dropping over the
top?
Channel Malay Marty.
I'm not going to see Malay Marty. So, I'm happy to go and go.
When you Mulia was a Saturday?
Yes, I won't get a Saturday.
What's the way
to sell it?
What do you want to do?
I'm going to lose what I want.
Umnumzana Bongani Dube isakhamuzi sakoBulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Israel Jesus Banda.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo8 PM. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezenotho ziveza ukuba iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengisenelisi khona ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende ehlezi esithi umnotho uyathuthuka njalo luzofezeka uhlelo lokuba kusiyafika umnyaka ka-2030 sekulabantu abalenotho ephakathi laphakathi kusiya kwephezulu. Intethelo yezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ngenyanga ephelileyo ku-midterm budget review, umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube utshela uZulu ukuba umnotho uzothuthuka okuzadala ukuba abantu baphile ngcono eZimbabwe. Ukuzinza kwesisindo sedola leMelika emkambo kahulumende, uncube uthi ngesinye sezibonelo sokuthi isimo siyaguquka.
The current price and exchange rate stability will go a long way.
Isimo kwezintengo yempahla kanye nokuzinza kwemali yakwamanye amazwe kuzosiza ukusekela abamakhampani ukuthi enelise ukuthatha isinqumo sokuzithuthukisa.
Kodwa umnumzana Godfrey Ndlovu wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uMangoye uselala eziko ngenxa yesimo somnotho.
Kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa, especially ama-cross-border traders, bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha?
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukusiza abantu bakhe bona ababhekane lobunzima ngenxa yesimo somnotho.
Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu. Kumele uhulumende aqakathekise indaba yokuthi abantu basizakale usikhathi lesi lapho abangakwanisiyo ukuthi baye emsebenzini.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi kuningi uhulumende angakwenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuye ngathiwa siyithululela imali ngoba yisektho mele ivulwe yanelayo le-tourism ilibambeliswe.
Uhulumende yena uqina ngelokuthi konke kuhamba ngendlela umnotho uyathuthuka, ekhuthaza uZulu ukuba abekezele konke kuzolunga ngokuya kwesikhathi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi yizifiso nje alazo uhulumende kukuningi okumele kulungisiswe kwezombusazwe lakunhlelo zezenotho ukuze zifezeke inhlelo zakhe. Zithi njalo kunje lokhe ethwele nzima uhulumende ukuhlawulela izikwelede azithatha enhlanganisweni ezikweledisa amazwe omhlaba ezinjengabo World Bank IMF lamanye amazwe athuthukileyo okwenza lingafinyeleli ezinye izikwelede. Isimo sezombusazwe sokungalandelwa kwemithetho ukwephulwa kwelungelo loluntu inkohlakalo ngokunye okunyampisa inhliziyo zabangafisa ukuzotshala imali eZimbabwe. Ngakho ke nxa kungabi lale inguquko njengelizwe akula okuyiwa khona kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abesifazana baseZimbabwe asebehlala kule South Africa abadabuka ezabelweni zeMandebeleni basungule uhlelo lokusebenzelana labadabuka eKwaZulu Natal kwele South Africa lokwalibelana ulwazi ngamasiko lamacebo emisebenzi yezandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekungabizozwayo emidrand egoli kwele South Africa ngelanga labo mama omvulo amanina dabuka kwamthwakazi labo swabo abavela kwaZulu besina becula lokufundisana. Lolu bekuluhlelo lusungulwe inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi ngenhloso yokuthi omama bakwamthwakazi laba kwaZulu baqale ukufundisana ngakho konke okudingakalayo ukwakha izizwe zabo zombili. Emazwini ayo ewathumele abebebuthene kulumbuthano inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe baqakathekile kakhulu omama ekwakheni isizwe sikamthwakazi.
Basebenzula amahla, please allow me to begin this address by confessing that it is one thing to chant umfazi imbokodo and it is another to actually see umfazi imbokodo in action. When I hear the phrase watindimbokodo, I am reminded of my great-grandmother who stood up for a nation in a time of strife and trouble. Sithi alala zimbokodo, alala African women, alala thwakazi omuhle.
Phansi kwalolu hlelo abesifazane laba bazafundisana ukukhulisa amantombazana ngendlela efaneleyo kugoqela lokukhuthazwa kwabo ukuthi bakhule bezintombi ezigcweleyo kanye lohlelo lokuhlolwa kwabo okulokhu kusenziwa kwaZulu. Qede lapho bazafundisana imisebenzi yezandla kanye nokugavelana amacebo ngendlela zokuphila ngalesi sikhathi se-COVID-19. Unkosikazi Gugushezi okhulumela inhlanganiso yembumba okuyinhlanganiso eqhuba umsebenzi wokuhlolwa kwamantombazana uthi ukwabelana ulwazi uqakathekile kakhulu kuzizwe zombili.
Isifiso sami lento njengoba iqalile lokhu kuhlangana kwethu kuqalile ngathi kungaqhubeka njalo ngoba singama-Afrika nje sicobelelane ngolwazi, sitshelane ngolwazi omunye nomunye azi ngokukhuliswa ngoba abantu abadala kakhulu kakhulu ogogo abasekho abazositshela ukuthi kwakwenzakalani. Sekufuneke thina ngoba akubhalwa phansi inkinga, umAfrika akabhali phansi ashiye ebhalile.
Umgcini hlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi ekuhlanganeni kwabo kwakuqala kukhulu abakufunde kumanina akwaZulu.
Abo mama besizwe sakwamthakazi bathola ukuhlangana labo mama ake bevela kwaZulu beyezo bafundisa nje mama bezoxoxa labo ngokuthi bona nje abo mama kwaZulu baziphethe njani, ubukhosi bakwaZulu bawuphatha njani njengabo mama, besifundisa lathi singomama ukuthi njengabo mama kumele siziphathe njani njengoba thina mama ubukhosi lo into esikhule singayazi engaziwayo njengoba lokho kuyinto yagcina ukubonakala kweli kaMzilikazi ngabo 1893.
Omunye futhi weZimbabwe ugogo uMankomo uthi ukufundiswa kwabasakhulayo kakhulu abeZimbabwe ababodwa eGoli abazali besele ekhaya yinto eqakatheke kakhulu.
bese bafundisa ukuthi bakwazi ukuziphatha mabenamadoda wabo. Imizi yabo siyayibona iyadilika, akusayakhiwa namhlanje ngenxa yokuthi abantwana besintwana bahloniphi. Sibabona bagcwele egoli, umntwana othi mangaqeda isikole ekhaya sekuya egoli engakazi ekwena. Abantwana bethu okunye siyababona khona egoli sebabulelisa abafana ngoba baqoma abafana nga 2-3 abafana begcina begwazana bebulalana. Siyakhuza kakithi sithi lowo mhlola kawupheli.
Inyanga kaNcwabakazi yinyanga yabesifazane kwele South Africa, lapho abenza khona inhlelo ezijeneyo ezithinta intuthuko yabo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, uhlelo lokuba amaqembu omdlalo wenguqu azadlala njani kumncintiswano wamazwe wezwekazi le-Afrika awenkezo e-Africa Cup of Nations omnyaka ozayo lukhangele lokuqhutshwa lamhlanje ntambama kwele Cameroon. Iqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lalo ngelinye elilinde ukubona ukuba lizadlala lawaphi amaqembu. Intethelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu amashumi amabili lana azafakwa kuzibaya eziyisithupha, njalo kusibaya ngasinye kuza kuba namaqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine, njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lasegabon elaseguinea-bissau ele-cape verde ele-mauritania kanye lele-sierra leone, okusho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawo amaqembu. Imanaje yeqembu lama-Warriors uwellington mpandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-cameroon okuyilo eliqoqa limidlalo.
Pasikwata zese 23 hapana chatinganye ya kuchika.
Kumaqembu amanye angamachuma amabili ntathu, iqembu esingalesaba ngile Cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya, okuthi ukuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili. Yisifiso sethu ukuthi singahlangani leqembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umncintiswano we-AFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019, lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-Chan 2020, lapho esasukusibaya sinye leqembu le-Cameroon.
Embizeni yakuqala kuleqembu le-Cameroon kuleqembu le-Algeria okuyilo elinqobe kumncintiswano oqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019, ele-Senegal, ele-Tunisia, ele-Nigeria kanye lele-Morocco. Embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Burkina Faso. Embizeni yesine kulamaqembu athi ele-Malawi, ele-Sudan, ele-Comoros, ele-Equatorial Guinea, ele-Ethiopia kanye lele-Gambia. Amaqembu azaphutsha imidlalo ezibaya ehle ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane kanye lamaqembu amane azabele imiklomelo eminingi kulawa ahlezi endaweni yesithathu. Yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, njalo umpandare uthi ule themba lokuba leli Zimbabwe lizadlulela phambili.
Amanye lawo amaqembu siyafana nje ngosowethu, sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa, singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hleli endaweni esithathu azadlulela phambili.
Umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Lo mncintiswano kuhlelwe ukuba udlalwe lo nyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19. Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu kuphatheka kunhlelo ezijeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine. Ingcweti kwezombusazwe lakwezenotho ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabanyanga ngamandla bengesenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo-6 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Oliver Lelisayo, my practice is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.